Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani isilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 6 lwezi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ongumphathi ntambo obona ukusetshenziswa kwemithini yakulezi nsuku njalo engumeli wenyanga South edalele parliamente umnumzana Superman Diwanzira ubotshiwe lamhlanje esetheswa amacala enkohlakalo amabili. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols unikeze isipho semali ezinkulungwane ezingamakhulu amane lamathumi ayisikhombisa akhangelelwe ukusiza kwinhlelo zokulondoloza ezemvelo esigabeni seMaswingo. Ingqabangxoza iyaqhubeka kubandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa phezu kodaba lwabo sodolobho ikakhulu umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Tinashe Gambarami. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Intambo obona ukusetshenziswa kwemitshina yalezi nsuku njalo engumeli wenyanga South edalele parliamente umnumzana Superman Diwanzira ubotshiwe lamhlanje setheswa amacala enkohlakalo amabili. Amapolisa athi uMandiwanzira uzamiswa emthethandaba kusasa. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ukubizwa kukaMandiwanzira kuvezwe ngokhokhela iqula lamagqwetha amelayo umnumzana Selby Wacha esebenzisana labo advocate Thembi Gwaliba lo Brian Hungwe benkampani yeDube Manikai and Wacha. Amagqwetha la aveze ukuba uMandiwanzira uhle wayazibika emapoliseni evela uhambo lwakhe obeluphathelene ngomsebenzi emazweni. Amapolisa abikwa embuze phezu kwendaba ezibalisa ukuphatheka kwenkampani yeMegawatt kunhlelo zokusebenzisana leyabo makhalekhukhwini eNet1 engazange alandela indlela yethenda. Wethethwa njalo icala lokufaka esikhundleni obengumsizi wakhe ngesikhathi sesengumphathi ntambo ukuba yingxenye yamalunga eboard yePortras engalandeli umthetho. Kodwa abantu abaningi bathi okwenzakalayo akulani lokulungisisa ukuhluphayo elizweni okufana lezomnotho ngaphandle kokuba bebonisana nje ukuba iqhude elikhulu ngubani. Omunye wabo olombono onje ngumnumzana Nkosi Khona DBD.
Ukuthi nxa indlovu sezisilwa utshani bobu obulimalayo, so kungabe kuzindlovu ezilwayo esezenza ukuthi lawo lo jaha lo ukuthi abanjwe laye ajeziswe kumbe. Angikholwa ukuthi kungabe kule anything to do lo ndwezomkhono mwelizwe, but izinto nje ezi ngathi within iZANU PF ngokwayo. Angazi indlovu zingabe zisilwa kulimala abanye, kodwa nxa zisilwa zinjalo akuncedisi umuntu onjengami ohlala eZimbabwe esilezinkinga esizikhangeleyo ezingela ama-solutions.
Uthi okwenzakalayo kuyizimpi zabakuhulumende lasebandleni elibusayo leZANU PF nje kuphela kubangwa ubukhosi.
Kaningi ningi nxa umuntu ebotshwa especially labade bekuhulumende engasekho kuhulumende uyaphonga ubizwa nje mbijana ake etshona labanye emapholiseni khonale abasesuke sezihambele endlini. Then kuthi sokuphambili inyana sinanzeke ukuthi wo bekuhambisana lokulwa kwezindlovu lokutshintsha kwezinto, impumpuso sutshintshile ubungale kumgabe sutshintshe wathi lafa phambilini lapha ku-social media lapha ubona kungani sokulokunye okungani kuyaphuma ezindabeni zezepolitics lesi.
Uyawalandula wonke lamacala omabili awetheswayo uMandiwanzira ethi akukho akuphambanisayo njengoba laleyo nkampani yeMegawatt ingazange ithole lutho emsebenzini eyawenzela abenet 1. Umandi Wanzira ukhangelele ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ingxabanxoza iyaqhubeka kubandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa phezu kodaba lwabosodolobho ikakhulu umsekeli kameya okobulawayo umnumzana Tinashe Kambarami. UKambarami wazise ngomgqibelo ukuthi usehla esihlalweni lesi kodwa izolo wathi usebuyela njalo ukuthi ancintise wasencintisa wanqoba. Okunengasikuzweni kubathabile masuku ekobulawayo.
Uzulu wakobulawayo uveze ukudana okukhulu ngodaba lukamsekeli kameya waleli dolobho ngemva kokuba echiye umsebenzi qede aphinde ancintise ekhethweni engela omphikisayo. Ibandla leMDC lanikeza uKansela Kambarami insuku eziyisikhombisa ukuthi achiye isikhundla okuyinto ayenzayo qede wancintisa njalo ekhethweni lokuthi kufakwe omunye umsekeli. Uzulu wakobulawayo obevele elwisa ukuthi uKansela Kambarami asuke esikhundleni uthabe okwesikhatshana kodwa waveza ukudana sekuzwakala ukuthi sephinde wabuyiselwa esikhundleni. Amanye amalunga ebandla leMDC athi lokhu sekusipha ibandla leZANU-PF ithuba lokuthi liqhubeke libusa. Umnumzana Phathisa Mlambo upha imbono yakhe.
I think the problem is Chamisa. I think Chakalo is saying any party in Yaki. I'm a decision as well as a song and a personal. Also, sends with the party is not delayed by the end time because I want to pan the Wabona. I want to be so look and do in Zagalan. I want to be Kala Panda. So, this is a use the assistance and iron. Sends with Sims on the Lumpan. The Melita Yale isn't to this floor. His water is filled with clean. My kitchen is kitchen. Katis of Saka and to Gonzagalan. So, we dig his own. Ulu Polongan.
Umnumzana iPhithule Maphosa owezaphu uthi lokhu okwenziwa yiMDC kusobala ukuthi abakwenzayo akulani labantu.
Ukusobala ke ukuthi into abayenzayo ayilani labantu ikakhulu abantu bakobulawa le Matabeleland lapha abaphusha iagenda yabo eshona supremacy leshona hegemony. So kusobala ukuthi iMDC isiwestern iZANU-PF iZANU iyasibulala kodwa izange isifakele abantu bakibo.
Umnumzana Khoni Dube ongumhlali wakobulawayo usolele sisehlakalo esithi abakufunayo ngumuntu osebenzela uZulu.
Hayi siyakusola kakhulu ngenxa yokuthi ube ngumuntu esike sabala ngaye kumaphephandaba engumuntu omubi osokusibangalisa all of a sudden sengumuntu osebiselwa. Indlela osebiselwa ngayo yesingayizwisisiyo ukuthi ubiselwa ngandlela bani. Masibalile ngumuntu ongabhadala izikwelede engasomuntu oqondileyo. So automatically khona siyakusola ngendlela ephezulu kakhulu.
Umnumzana Nqobile Khumalo uthi kukhona okunuka santungwane ngoba konke lokhu kwenziwe siphangiphangi kungazange kwakhulunyiswana loZulu njalo kakuzange kube lencwadi ekhuluma ngokuchiya umsebenzi kukaKansela Kambarami.
Ukuthi ngakhunja nale akukhulunywa ngomlomo uthi aresigna walani ukuthi abhale i-resignation letter yakhe. So suka sokuhanja uyehlala siphangiphange emhlanganweni selempisa futhi inalowo muntu ofanayo. Ngezinye indlela ngibone ngani abazange bawunakane kahle kahle indaba leyi bayicabangisisa kuhle kuhle ngoba umuntu lo nisempe lamfaka e-ofisini inkinga yakhe bengabhadali uzathatha i-advantage ye-ofisi yakhe aqhubeke engabhadalanga. Okwesibili uZulu ambone ukuthi bake bawela kuZulu bayakhuluma loZulu ngondaba le ngoba nxa uZulu ngiyo osafayo ngenxa yezinto ezinje so lokumele batho bona ukuthi ungenziwa kanjani.
Omunye olawula amalungelo kaZulu umnumzana Nkosana Mthimkhulu uthi yena uhlupho olukhona ukuthi amabandla ezombusazwe afuna ukuqala azisuthise wona kungakasuthiswa abantu abayibo ababamelayo.
Kusukela esikhangelene lalo lapha eZimbabwe ngalokuthi amabandla wonke ezombusazwe awafake abantu phambili bakhangelele ukuthi bona beqale bezinothise bebonke bona basuthisekile ukuqala bengaze bakhangela abantu.
Amanye amabandla asathule ngalolu daba loba nje kuyinto ekhathaza isizwe jikelele njalo kulilungelo labo ukufaka ilwizi ngoba isikhathi sokukhethana ngamabandla sesidlulile. Lokhu kuyinto etshengisa ukuthi ukwehlukana ngamabandla kuyinto esivele yamila impande elizweni. Abanye njalo ngabafungayo besemba phansi ukuthi uKhansela Gambarami vele uzasichiya lesi sikhundla ngoba engasumuntu odabuka kobulawayo. Ngokwenzakalayo okwamanje kusobala ukuthi kusaselomango ukuthi lolu daba lugqitshwe njalo besasekhona abalokhe belensolo kanye lembono ehlukileyo ngalesi sikhundla. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kusenjalo udaba lukasodolobho weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini kanye lomunye wakhe weThegudu umnumzana Henry Mutshatibaya lamakhansela ayisithupha alelo dolobho abamiswa umsebenzi ngengxabanqoza ekukhetheni omeya luzathethwa ekuqaliseni kweviki ezayo. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sebandla le-MDC esibona ngeziphathelane lamakhansela umnumzana Cecil Zwidzayi exoxa le-Studio 7. Ukuze sihlaziye kabanzi okwenzakala kuleli bandla ngamakhansela labo solo dolobho, sixoxe nomsekeli wesikhulumeli se-MDC umnumzana Bekuthemba Mpofu oqala ngokuchasisa ngokwenzakala kobulawayo esungula ngokhansela Gambarami.
Mina okwazi kwami ukuthi lokho esimelele isithethi sasenzileyo ukuthi ngona uzaresigna. Ngichekile phaya kuphathi kakaresign, siba kukhansela kakaresign. Usicelo sesazi ukuthi eresign as udeputy mayor and then we take it from there as a party.
Ngubani lapho okhonyayo esigabeni sakobulawayo nxa inkokheli sithi umnumzana Gambarami kakachiye umsebenzi? Kodwa kuzwakala ingani uvotelwe njalo ngamakhansela wabuyela esikhundleni.
Ovotelwa imeeting yangkhona ngihambanga kiyo, ngadinga u-provincial spokesperson, I think nguye ozaba ngcono ekukhulumeni indaba yangkhona ngoba mina bengekho. Kodwa mina engikwaziyo from a party position ukuthi yena utshele iphathi ukuthi ngona uzaresigna, so samelele incwadi yangkhona.
Ngezinye indlela uyavuma ukuthi kuloko ongazwisisani kubandla lakho ngalolu daba?
Hayi, akula ngenxa ukuthi nga uthe ngikhona nakasoke resign nga ngithenge ngivumelana nawe. Ngokubona kwami yena uvumile lokhu iphathi yamcela ukuthi ekwenze ukuthi uzaresigna njengodeputy mayor.
Ngalokhu utsho ukuthi lokho okwenzakeleyo kokuvotelwa alikunansi njengebani?
Njengoba ngitshilo mina bengekho, I think u-deputy spokesperson wakubulawayo ade khona ubethatha ama-notes, I'm told angakhulumi laye. Njengalokho thina engikwaziyo njengomuntu okunational ukuthi samcela ukuthi e-resign, incwadi yayikahambi kusithi ku-council la kithi ngapha e-national yayikafiki, kutsho ukuthi kaka-resign kakayenzi lokho wacelwa yiphathi.
Udaba solungaphi kathesi oluka mayor weVictoria Falls lo weThegudu lamakhansela?
Nxa umuntu esuspendwa, incwadi yangkhona iyahamba ku-National Organizing Committee, yiyo ezababhalela njalo i-confirma ukuthi sebesuspendiwe kumbe abasuspendwanga. So i-province ile-right yokuthi isuspende abantu laba using i-disciplinary committee, and then after that indaba yangkhona i-confirmwa within 14 days organizing committee. So it's a indaba yangkhona in between i-province le-organizing committee.
Alo ke ngumnumzana Bekuthemba Mpofu umsekeli wesikhulumeli se-MDC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Ayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyane labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezibathelane nomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhla ka 8 Lwezi, Mutoko mhla ka 15 Lwezi, Harare mhla ka 21 Lwezi, Gwanda mhla ka 26 Lwezi, Lupane mhla ka 28 Lwezi, sicine ngakontuthu ziyathunqa kobulawayo mhla ka 30 Lwezi, Asidibaneni lami uPraxedis Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Phakathi kokudubeka ilizwe liswela imali, ubuyanga sobubhahile, ingcwethi kwezomnotho seziqinisa elokuthi ilizwe kumele lidanele kusiphiwo semvelo ezenjiwayo njengendlela yokuthuthukisa umnotho ngoba inotho igcwele emhlabathini. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethulele ilizwe imbiko ethi kuyathembisa ukuthi ilizwe lingasuka ebuyangeni ngoba inkampani yakwele Australia ethiwa Invictus ithembisa ukuthi ilizwe lingathola amafutha ezimota emzarabani duze lomngcele leMozambique. Kodwa abanye bayasola besithi inkokheli yelizwe igcwele inkohlakalo okungeza inzuzo engatholakala emgodini ichaphazwe. Owake waba ngumeya wedolobho leGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi okunye ukwenza inzuzo yokwenjiwayo ingaphathisi ilizwe ukuthi izigaba lapho okutholakala ukwenjiwayo ziyabe zingatholi lutho kodwa inoto ihuquluzwa iziphathamandla zikahulumende.
Sinake lapha eZimbabwe sabusiseka ke ngenxa yokuthi ezenziwayo ziningi kakhulu. Uyabuya balisa ogolide, balisa amadayimani, ubale uthimbi asbestos, ubale iplatinum, ubale ingabe yini konke kukhona. Okuyikuthi aluba lezi zinto zenjiwa zithengiswe ngendlela eyiyo, aluba ilizwe liyaphuma ebunzimeni lobu eliphakathi kwabo. Kodwa inkinga-ke isuka ibe sekuthini imithetho yona leyo ehambelana ezenjiwayo kayisiyo eqondileyo. Ngobana engikwaziyo mina yikuthi abaningi abazigebhelayo ngamankampani azimele wodwa. Uhulumende abe sethola lokhu esibi-tax kumbe umthelo. Labana abantu bahuquluze yonke inoto abalayo bazenzele imali bona. Ngenye indlela kusuthi umthetho wezenjiwayo ikakhulu lezi ziligugu kumele uguqulwe uvumele ukuthi mhlawumbe uhulumende abe nesandla sokubona ukuthi inzuzo etholakala lapho yabiwa njani. Kumbe sibuyele kulokho okuthiwa i-devolution of power, uwehliswa kwamandla ezabelweni.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo uthi uhulumende kaphathisi abembayo okwenza base phandle kwelizwe abayabe bekutholile ukuze bathole imali yakwamanye amazwe.
Ungathi uyananzelela ilizwe lethu leli ligcwele igolide eliningi kakhulu and unanzelela ukuthi igolide lethu khathesi ungaligebha nje ngehara kumbe ngekhuba. Ungafani kwamanye amazwe ufana uhambe uphansi komgodi about 200 kilometers usiyaligebha okuyukuthi kwamanye amazwe alisekho. Lapha eZimbabwe igolide sibili liningi kakhulu ukuthi nxa kuthe kwatholakala abale mshini yakuligebha kwatholakala izindlela eziqondileyo ukuthi silithengisa njani, silibuthanise, silithengise one ndawo, ilizwe lethu leli lingaphumelela kakhulu. Ngoba into esisenzakala kathesi igolide igcwele emhlabathini lapha kodwa ngenxa yokuthi kakula muntu bakhala ngamakhompreza isikhathi eziningi, bakhala ngemtshina yokugebha, bagebha nje ngamapiki lezimbo. So besokusithi labo abagebha ngamapiki lezimbo abangasebezithengisela igolide labo bengalithanga efidelity, bazithengisele nje kubantu abazihambelayo, bachaphela igolide beyithengisa kubo-South Africa lakwamanye amazwe. Lokho kubangelwa yikuthi bona labo bathi banama-claims igolide baya bengaligebhanga kuma-claims abo, babe lidobhile nje bafanele basebenzise ama-certificate ukuhambisa nje okuyimbijana khonapha efidelity. Kodwa eliningi linjani bengalisi efidelity.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Terminus Masuku uthi inotho igcwele elizweni kodwa uZulu udubeka ingane akulalutho olusemhlabathini.
Hey, uyazi ukuthi lapha ilizwe lethu ilizwe elinothileyo mpela kodwa silendubeko ukuthi kulezikhaka abantu abangamasela akula muntu okhangela omunye. Ngoba ilizwe lelo ungalibheka kahle kahle I've been to Chiato sometimes abantu bakhona bayakhawula into engakaziyiboni kodwa kuthiwa khona kulento ekuthi ingaphilisa abantu. Lokhu konke okukhulunywayo lokhu kuyabe kusenzakala lokhu
kusendaweni yokuthi omnye lomunye azivulele amakhala akhe angangenisa ikhala hayi sokuright ke khonapho uyazi zithwele nzima nje kodwa ilizwe leli lingalisa namanye amazwe amancane kakhulu kodwa aphile kuphilile kupheleleyo thina singabantu abahawulayo ingazi ukuthi kanti yena uNkulunkulu vele wasithatha wasibeka kuleli lizwe wakutheni ngoba kathesi ubona yona isalukazi sebukhaya kubizwa loli yusa akungitshele baba ukuthi khona nge-diabetes nge-BP uyayithola kuphi leyo yusa ukuthi athenge kodwa ilize lithiwa linothile kule gasi you can mention any type of ama-minerals akhona la kodwa vele kuba kuphelela nje kuyinto yokubalisa sibalisa njalo nje silivulele liphejhi silivale silivule njalo njalo silivale futhi kodwa kungelanto enceda umuntu
umkandla uthi okunye okungenza ilizwe lincedakale ngezowenjiwayo yikuqinisa umbuso wezabelo owe-devolution
futhi yiloo lalowo ombayo lezi eziligugu kube le ngxenye eyaziwayo ukuthi mhlawumbe iyasala kuleyo ndawo kumbe kuleso siqindi asithi njengomzekeliso xa sebenzile konke encobe sekuthiwa okungabambe i-5% kumbe i-10% kusala kuleyo ndawo ukuthi uthuthukisa leso sigaba ngoba umdali wathi kudala wakudalwa ubeka kuleyo ndawo athi ukuthi umnotho walezi ezimbiwayo uthathwe ngabantu ingabe ngabangaphi lokho nalokho okwenziwayo kakube lokusalayo esigabeni uzabona izikolo ziyathuthuka izibholane ziyakuba khona amadamu azakuba khona imigwaqo izalungiswa amaklinikhi azakwakhiwa konke lokho kungenzakala nxa lokho okwenziweyo kungasali kulaba abaluthwane abavele befuna ukuthatha yonke into yiyo indlela embone ngathi mhlawumbe izathuthukisa izabelo ngoba isabelo ngesabelo kumele sizikhangelele intuthuko yazo singameleli lokho okukhona kathesi kukhangezwa nguhulumente bazithathele lokho okukhona bakuphiwe bahleleke inhlelo zabo zentuthuko
amankampani emigodi amakhulu afana le-Rio Zimbabwe le-Wange Colliery abhekane lobunzima obukhulu kakhulu obuthiwa bubangelwa yikuhuquluzwa iziphathamandla zikahulumende
Kuhlelo lwezi connection namuhla sixoxa labasakhulayo abasanda qeda izifundo zaphezulu emakolishini lakuma university sisizwa ukuthi bayayithola na imisebenzi. Nxa ungomunye wabo njalo uloyisa ukungena kuhlelo thumela iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe ubhale ekhasini letu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lamuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Isigodlo someli wele Melika eZimbabwe lamhlanje sisungule uhlelo loncedo lwenkulungwane zamadola ezingamakhulu amane lamachumi ayisikhombisa olokuphathisa uhulumende weZimbabwe ukulungisisa osukonakele ekulondolozweni kwendawo zemvelo ezithakazelelwa izethekeleli ezinjengamanxiwa aweGreat Zimbabwe emaswingo lezinye. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu ncedo luzasetshenziswa ukulungisisa imiduli endaweni eyakhelwa amanxiwa aweGreat Zimbabwe emashingo ebisidilika kanye lokugamula isihlahla sohlobo lweLantara Camara esesingcolisa lindawo. Ikhuluma emkhosini wokunikeza lolu ncedo owenzelwe endaweni yeGreat Zimbabwe Ruins, umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols uthe lolu hlelo luzaqhutshwa phakathi kweminyaka emibili elandelayo ngoba beqakathekisa ukulondolozwa kwendawo zemvelo njalo eziveza imbali yelizwe.
The project here is a $475,000
two-year effort.
Uhlelo lolu ngolweminyaka emibili lubiza amadola azinkulungwane ezingamakhulu amane lashumi ayisikhombisa lanhlanu $475,000. Umnumzana Stephen Battle uthinte ngamafishane mayelana ngomsebenzi wethu lapha edolobheni lemaswingo kodwa wothi ngiqhubekele phambili ngilitshela ngezinye izinto esiqhakathekileyo ngaphambelini komsebenzi esesiwenzile lapha sikhangelele ukuqhuba njalo umsebenzi wokulungisisa imiduli ngendlela ezakwenza ilondolozeke ukuze abazobuka lomsebenzi kwela kusasa bathola ithuba lokubuka lezi ndawo bebona esikwenzileyo lapha
and to ensure that the site stands as majestic as it does now for generations to come.
Uambassador Nichols yena oqale ngokubhoda yibuka intaba lapho inkosi yalumango umambo ayehlala khona ngesikhathi kusakhiwa indawo ye Great Zimbabwe uthe ujabule okwamagama ngokubona ubungcitshi obuvezwa ngokwakhiwa kwalindawo kusetshenziswa amatshe kungakabi lesamende ebuka isiko labantu balumango. Isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe sisungule lolu hlelo sincedisana lenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwendawo zembali lemvelo ezethekelelwa ngabantu bemazweni womhlaba eye World Monument Fund WMF elesigodlo sayo edolobheni eNew York City eMelika bezosebenzelana lohlangothi olubona ngokulondolozwa kwendawo zembali lezemvelo kuhulumende weZimbabwe ezijabulelwa yizethekeli zomhlaba. Emkhosini walamhlanje bekulabe esigodlo someli weMelika eZimbabwe abenhlanganiso eye-WMF umphathintambo wesabelo semashingo umnumzana Ezra Chatsamira abohlangothi lokulondolozwa kwemvelo lembali yelizwe lezakamizi ezakhele endaweni ezihanqe iGreat Zimbabwe Ruins. U-Ambassador Nichols ubike njalo ukuba enye yale mali izasetshenziswa ukulungisisa umduli weyinye njalo indawo yembali lamasiko ejabulelwa yizethekeli esabelweni seMathebeleland South eMatopo lezinye indawo ezinjengalezi ezidinga ukulungisiswa. Ubike njalo ukuthi bazaletha ingcwethu zokulondolozwa kwendawo zembali ezizavela eMelika lemitshina yabo yangalezi nsuku ukuzolungisisa lezi ndawo phansi kwalolu hlelo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingoPraxedis Jeremiah.
Izizalwane zeMelika lamhlanje ziye kukhetho. Ukuzaba kukhethwa amalunga edale le House of Representatives wonke angu 435 kuthi kuzakhethwa njalo lamalunga alikhulu i 100 awe Senate. Kwezinye njalo izigaba zelizwe kuzakhethwa abogovernor abangu 36 abavela kundawo ezichiyeneyo. Iningi libona ukhetho lolu olwenziwa lamhlanje luzaba lukhomba ukubana umongameli welizwe leMelika ulalo na usekelo oluzabangela ukuthi enqobe njalo kuhlandla lakhe lesibili elizayo. Siluqhiba ke lamhlanje uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Onge ngumthaphathi ntambo obonanga ukusetshenziswa kwemitshini yalezi nsuku njalo engummeli wenyanga South edalela ePhalamende umnumzana Superman Diwanzira ubuchiwe lamhlanje. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols unikeze isipho semali ezinkulungwane ezingamakhulu amane lamachumi ayisikhombisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.